ngicabanga ukuthi umthetho wakithi kufanele uqiniswe, umthetho kufanele ube lamazinyo, sibe lo awukuluma, uhulumende kufanele akhuphule izinga lokuthi ama-law enforcement agents asebenze njengalokhu edeployiwe, njengalokhu elomlando wokuthi umuntu owenza inkohlakala kawoje. Manje esikubonayo kwelakithi yilokho sokwaze kwabizwa ngokuthi i-church and release. Umuntu uyathe ebotshiwe yenze icala elisobala aphinde ayekelwe ngasese, akusoze kwenze i-corruption iphele. Okokuqala kumele ukuthi vele thina abantu sibekwazi ukuthi ngezikhundla esiziphetheyo, ikakhulu abantu abasebuholini lebukhokhelini, kuthamele sibekwazi ukuthi isimo sethu siba isimo esilobuqotho lokuqonda lokuthatha umsebenzi kazulu ngokuqonda okuqondileyo, kungasoze kusonakale umuntu abe setholakala kusase sephambulile impahla kazulu kumbe senze icala elinjalo. Kuthamele umuntu ukuthi azihlolisise ubunguye bakhe, azishise ukuthi ama-terms and conditions of their contract achone. Njalo uma esethe wabanjwa umuntu esikuloyisayo ukuthi uhulumende abe lamanyathelo alukhuni kakhulu, abantu bangawoni babotshwe baphinde kodwa belokhu besiyekela. Umthetho wethu mbone ngani uyayekethiswa kakhulu.
Kodwa uhulumende kansila uthi hayi uqinise isandla mpela, ukhuluma ngabantu abafana labo Henrietta Rushwaya, yena obotshiweyo wavalelwa wathonisiswa wafunyanwa elecala wagwetshwa elancanje ekhululwe ngemva kokuhlawuliswa ifind. Ukhuluma njalo uhulumende ngabantu abafana labo Terence Mugube, yena owake waba ngumsekeli kamphathi ntambo wezemali owafunyanwa elecala njalo opikayo. Ungathini ngalokho?
Engakutsho umsakazi ukuthi uhulumende kumele ayenze okwedlula lokho, ngoba iqiniso elikhona ukuthi baningi abathintekayo, lancane ngaza-ke nje bahambe ngamabizo, baningi abathintekayo benze amacala ayesabekayo. Siyakwazi-ke lo Minister of Health ngesikhathi se-procurement yempahla ye-COVID wathinteka laye kwezenkohlakalo. Baningi-ke abathintekayo kwezenkohlakalo. Esikuloyisayo ukuthi kwezenkohlakalo kakungabi lo muntu okuthiwa ulengabe ezigada kumbe ungaphezu komthetho. Umuntu wonke kabotshwe ngoba icala licala, ikakhulu futhi abasebuholini balomlando wokwenza kuhle okwedlula uZulu, ngoba bona phela bakhethe ukuthi baphathe impahla kaZulu, baphathe imali zikaZulu, baphathe inotho yelizwe. Xa sebezayiphambula bayisebenzise kokwabo okuqondane labo, mboni ngani licala eliphinde kabili, licala elibomvu lelo kumele ukuthi uhulumende abonakalise umzekeliso ngabo labo bantu.